bafunde ukukhulumisana. Njalo ukhathe kulemfelo ukuthi nakungaba le ndlela ukuthi abantu bavalele ukuthi kube nokulwa nezimpi nokubulawa kwempahla nokubulawa kwabantu kuba yinto enhle. Singananzela kwenzalo eMozambique khathesi asiyo into enhle. Siyananzelela ukuthi kuba nomsindo, abantu badutshulwa, abantu batshisa izinto, benza konke. Kodwa kufanele sikuzwe ukuthi imbangela kuyini, okuqalele ukuthi imbangela yakhona kuyini. So-ke sibona ngathi hhayi usadike sishiya kuleso simo esokuthi ngenele ifaka ama-elders kuyinto eqondileyo. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi isadike xa isiya kuleyo ndawo kucace ukuthi vele imandethi yabo yini. Wenza ukufaka sibili kusho terms of reference yabo yi-1, 2, 3, 4 kwenze kungakukhulunyiswana kuwine kube ne-win-win situation. Kungabi ukuthi engxenye labo ababuzayo basebengathi belihamba elikuyabani, kodwa ukukhulumisana kuqondile ukuthi kube khona.
Isadiki ayiphuzanga na ukungenela kulolu daba?
Kungaba liqiniso ukuthi kube njengalokho, ngoba okukhona ukuthi abantu isiqiniso sebefile, kodwa singakhohlwa ukuthi abafileyo labo bantu baqhubeka besifa. Nqalo nomsindo waphela abantu baqhubeka besifa, kodwa njalo siyanazela ukuthi njengesadiki asomanga liqiniso ukuthi ungela ukuthula kuze ngasumnotho wamazwe esadiki kube lohlupho. So-ke abasadiki elders sebengena bezantu babhulise lowo mlilo. Kwenzeka okokuqala bavikele iy'mpilo zabantu, owesibili bavikele iy'mpande ezibulawayo, okwesithathu nomnotho yamazwe ukuthi ivikele ukuthi ingahle iwe iye phansi kube lokukhulumisana. Leyo liqiniso sibile likhona, kodwa-ke impilo vele injalo. Kodwa ukuphuza ami yavuma ukuthi baphuzile, ngoba into leyi qalise kudala bengathi abayiboni ukuphuza baphuzile. Kodwa-ke sokufanele ukuthi kathe sibambile lokho ananzeli lomsido laphana. Uqhubeka ukuthi abambelele angilizwe sesitiye eqinisweni kathesi alibuseki. And kungaba njalo uqhubeke kunjalo kuzenza ukuthi lalizwe umnotho welizwe lawo usufe, kwenza ukuthi nabantu engxenye balimali, abanye abantu baswele imisebenzi. Abantu abanamabhizinesi abo bona amabhizinesi aphansi angayodlalela olukhona abagcine efile, ngoba abantu bevalele amabhizinesi abo. So kulezi ezinto ezibonakalayo ngakuqhubeka kuliwa.
Nxa sikhangela emazweni okuke kwangenela khona isadiki kube lokungazwisisani ngenxa yokhetho, liye ubona sengathi isadiki izakwenelisa na ukuthi icithe umlilo osilumathile eMozambique?
Ungananzela isadiki inembali embi eyokuthi lapho ehambe khona nxa kulo mbango wokuthi kube lokhetho abantu bangazwisisani, baphaye abantu abanye babafambanisa abanye ngokuthi babathile akwazi ukuphuma ulutho. Kodwa njengoba njile ekuqaliseni ukuthi into esiqaphile ukuthi awusibala lowo kukhulumisana lokhwana okuthiwa kumele bayekwenza sibehawe ngesikhiwa ama-terms of reference. Kumele achace ukuthi balandeni, kufanele bayenze lokhu lalokhu lalokhu njalo bejonge ukuthi bayefika ngapi. Ingalahleka khona phana siyabuyela umuntu lo walohlupho esilaziyele esadiko lokuthi isikhathi esinaye bangangenela into zabaziphuthi ukuthi into leyo eMozambique kufanele ibe yisifundo kwamanye amazwe esadiko. So sibona lingabanjwa kakahle, singaba yisifundo isitshintshe khonokho esikhumaka ukuthi ubugcino besakathi bubona bakwazi abahloniphe amalungelo abantu, abahloniphe ukhetho lwabantu, abahloniphe nokuthi nxa lo owinileyo bale unyanxa ye-opposition